Abalandeli bebandla lezanu-PF bakade beseHarare International Convention Center HICC bebegcwele injabulo bethakazelela ukunqoba komkhokheli webandla labo uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Omunye walaba nguNkosazana Sibongile Sibanda oyi-National Secretary for External Relations kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu-PF.
Nginobujabulo obukhulu kakhulu ngempumela esiyitholileyo njengebandla elilabantu abalwela inkululeko, elilabantu abakholelwa kudemokhrasi yokuthi abantu bazikhulumele, bazikhethele inkokheli abafuna ukuthi bakhokhele. Abantu beZimbabwe bakukhulumile, abantu beZimbabwe sebevezile ukuthi bona bale themba ukuthi ubaba uMnangagwa asikhokhelele. Sinikile ithuba ukuthi asikhokhelele for the next 5 years njengabantu beZimbabwe.
Ukhuthaza ukumanyana kwabantu elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili.
Ake simvumeleni aphuthise ama-vision alawo ngokuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Kulezi zinhlelo eziningi akade seziqalisile izinyanga nene ezilutshwana esembusweni akade seziqalisile esikhayelele ukuthi aziqhubekisele phambili ekusukumiseni ezomnotho, ezekuguquleni indaba zemali emabhanga, ezekuguquleni indaba zemisebenzi ukuthi itholakale. Kule zinto eziningi esizikhayelele ukuthi ama-investors abuye. Maningi amanye ama-investors adebile kodwa kulamanye nje abemile elingele emelele ilanga lanamhlanje ukuthi nxa sokukhethiwe umongameli welizwe omutha bese bebuya. So nginethemba lokuthi ubaba uMnangagwa uza kuqhula impilo zabantu. Ngifisa ukuthi amaZimbabwe bayambekezelela bake bebone ukuthi impilo zabo ngempela shiya ziyatshintsha ngoba thina silale ithemba lokuthi iZimbabwe isisiya kwelinye izinga eliphezulu.
Enye intatheli zindaba ebikulo mkhosi eHarare International Convention Center uXolisani Ncube upha umbono wakhe.
Nxa ngikhangele isifiso sabantu abaningi kumbe kabathakelanga ukuthi uMnangagwa uphendukile, kodwa abavothayo bathi bona bangifuna uMnangagwa eyi-5 years. Njalo ngombono wami abantu abaningi sebehluleka ukungena phakathi kwabantu bese ukhampena, behluleka ukutshela abantu izithu zabo, njalo behluleka ukutshela abantu ukuthi bazayenzelani iminyaka emihlanu elandelayo. Yinto okwenza ukuthi namhlanje badliwe iZanu-PF. Njalo mbona abatshengisela ukungakakhulu kwabo nxa sikhanye nezemakazi, bakhanya njengabantu abakakwazi bafuna ukwenza, bakakwazi ukuthi bangenza njani. Bacabanga ukuthi i-politics ziyafanana nale edivizini yesikolo.
Usole indlela iziphathamandla zebandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eliziphathe ngayo lize liye phambi kwentatheli zindaba ukwethula ukukhonana kwazo ngempumela yokhetho.
Kuyangisa, amafutshane kuyangisa. Kumele bakwazi i-process le-procedure kusiya manjani, nxa ulesikhalazo usithola kanjani. Bangabe belesikhalazo esingcono kodwa wasifakenye ngendlela yiphi? Yimbuzo oqakathekileyo ontobane ngalawo. Kumele bakwazi ukuthi elakusasa labo lime kanjani. Ipolitics yaphele namhlanje. Bangabe belesikhalazo esiqokothekileyo eseqiniso kodwa besihle ukusifaka phambi kwabantu. Siswele isekelo. Kumele babe kwazi ukuthi nxa kuleyo ndodana le bahloniphe ama-processes akhona.
Ngine-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.